Hayi, ukhetho lweRunoff lungenziwa njengoba umnumzana wavele wakutshayela upresident ukuthi ilanga lokhetho mhlaka 23 August 2023. So ngokufanayo lakho waphinda njalo wakutsho wathi khona iRunoff iza kuba mhlaka 2 October. Now the development ukuthi khona from here now kusiyafika u-October isimo sabe siminjani kuyakhampeni waphela, kodwa-ke yambona ukuthi kuyini okuzatshintsha ngobana bakhampeni ngokuthula wonke amabandla. So ngalokho-ke kuyadingakala ukuthi khona lolo khetho lube khona, kusiya ngakubona isimo sakhona isikhona. Kodwa-ke thina abanye sibona singaphandle ngale, sibona ukungazani i-Government of National Unity yikho kuphela okungalamula, yumlamulankunzi. Kuphiliswa nje kuphela abantu befaka ikhabhinethi yabo, ilizwe liqhubekele lisiya phambili, akula lutho olubi lapho.
Yena umongameli Emmerson Mnangagwa ubona ngani nxa enganqotshwa ngumnumzana Chamisa engavuma yini simbone esuka e-State House ngokuthula?
Hayi, akukhathalekile lokhuyana, amandla asebantwini. Yena upresident nxa engabe enqotshiwe njengomuntu owahamba walweli lizwe wayeseyadinga idemokhrasi. So ngalokho ngokufanayo kutho ukuthi khona uyabe ezavuma ukuthi khona hayi kuphethe ngalindlela abantu lokhu abakukhethileyo, kuyenelisa ukuthi khona ehlike laphana. Njengoba noRobert laye uMgabe former president the late wavuma wamvulela ukuthi yena engene. So ngokufanayo kangiboni ukuthi khona kuza kuba lenkinga, kuyaba into nje efanayo, uyabe ezavumile ngoba nxa engabe uyasekhethe usuku oluthile olokuthi hayi kakuyiwe khona laphana abantu bebe yibo abazakhetha beyokumlamulankunzi. Uyabe kubonile impela ukuthi khona nxa evuma into enjengayona leyo uzaphetha kuminjani, ngoba namandla abe ngasuye uyabe khetha ngabantu bonabo futhi abantu babangela ukuthi kube yikhona lokho. Njengalokho engavela ngakutsho phambilini laphana ukuthi hayi G40 zihlalele laphana ngobana ukhetho lolu uze lube khona, kambe sibili impumelo yangikhona khona kuseli kulabantu abangu-50 kuhamba njani ukuthi kuselakale ukuthi khona kube lama-3 figures 3 figures kuyiwa phambili kuyophuma kulama-2 figures. Okwakhathesi sibili singakhuluma ngakho ukuthi khona kungaba lama-runoff, kodwa-ke kusafuna ukuthi kucubungule ukuthi khona kuyini okwenzakeleyo kungakakhulunywa ngokuya khona kuma-runoff lawo. Akudingisiswe, ibandla lona lidingane kukhangelwe kuhlalwe phansi ngabantu bonke labana engangibabona kuma-rallies soze bevuke namhlanje bonke benze lesi sigqi esenzakeleyo. Kukhona lathi siyabe sikukhangela ukuthi khona mhlawumbe yikho kukhona okwenzakeleyo, hathi ukhethwe nje in general. Lokho kuyethusa, kodwa kungakayiwa kulolo khetho nxa kungaba le runoff akucubungulwe kukhangelisiswe ngasesa bethule nje ukuthi amaphutha angabe evelele ngaphi nxa amaphutha ethe aba khona. Yabona.